agcine sihlalo wecommission yeNPRC unkosikazi Lilian Chikwedere uthe engakaqedi ukwethula injongo yomhlangano abasakhulayo labo bahle baqala ukutshengisela behlabela njalo bexotsha okhomishina ababili abavela ezabelweni zasemashonaland umnumzana Colin Ndebele isakhamuzi selupane uthi uzwa ubuhlungu ukuthi kuvele abantu kobulawayo bezophambanisa umhlangano welupane
thine besikukhangelele la ukuthi okokuqala sibonga ukuthi sokhuluma ngayi indaba yenzakala la but okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuyebuya umuntu evela kobulawayo ositshela ngezinto ezenzakala eMasouth thina singabatsheli ngezenzakalanga lapha eLupane besifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuzikhulumela okwenzakala lapha ngoba sasila
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Christian Alliance umnumzana siye phambili moyo uthi ukutshengisela lokhu kuveza ukuthukuthela kwabantu
Yes, siyakubona okwenzakalayo lapha bathukuthela abantu. Kodwa besifisa ukuthi ngani phela bethukuthele benjalo bavumele nje lozulu wonke akhuluma kufisayo.
Umoyo wengeze wathi bekuqakathekile ukuthi kuthunywe abantu abazwisisa ulimi lwabantu njalo kuhlonitshwe abakhokheli bomdabu bese kukhuselwa impilo zabantu abazanika ubufakazi.
Sikhayela nxa besithuma abantu ukuthi bazokhuluma labantu. Kuqakathekile ukuthi bathuma abantu abavela kule ndawo abazwisisa ikakhulu ulimi lwabantu. Okwesibili, sikhayela ingane icommission leyi iyavula lamahofisi ayo ezindaweni zonke and iqhathe ama local people ezindaweni ezinjengazana lezo. Okwesithathu, sikhayela ukuthi kaba protect abantu kakhulu those who are going to give testimonies ngalokho kwayenzakalayo abakubonayo sibili. Kumele banike assurance ukuthi Those people shall be protected.
Umnumzana Methembe Hilary Hadebe uthe abe commission bekumele basebenzise inhlangothi eziningi ezaziwa njalo ezihlonishwa ngumphakathi.
Engakuthanda kakhulu ukuthi icommission ibe kwazi ukuthi maybe indlela ababuye ngayo ebantwini abantu ayibajabulisi kakhulu. Ikakhulu kulezinye indlela kumele bazinanzelele kakhulu ukuthi ngabe buya kuma communities anjengabo Lupane so kumele babuye besebenzisa ama chief kumele babuye besebenzisa ODA osikomishi kumele babuye besebenzisa inhlangothi eziningi ezaziwa ngabantu phansi kuma ward levels
Omunye walabo abakade betshengisela umnumzana Mandeva Nashanda uthe usola ukuthi abe commission le baze ngendlela yokudelela bengakhulumisana ngale nkokheli yomdabu.
Daba lolu olizama kwenzakala lapha thina lusizwisa ubuhlungu ngoba indlela ababuya ngayo babuya ngendlela zokuthi bayasidelela. Aluba ngabantu akade belomcabango oqondileyo. Bebeza kwenza indlela eqondileyo enjengokuthi kona kufanane lokuthi kona umuntu nxa ngilomntanami ewone komoyo ngale angizihambeli mina ukuya komoyo ngiyathumela usodombo okwanisa ukuhambelana lami labana abantu okone khona umuntu
Ukhomishina Leslie Ncube onguye yedwa ilunga lecommission okhuluma ulimi lwesindebele uthe bazaqhubeka bekhulumisana labantu kuze kube lokuzwisisana
njenge commission ekhangele ukuthula sizaqhubeka sikhulumisana namantu bonke yebo yebo ngabe kulokutshengisela ube khona but we are saying it's a starting point and sikhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokuzwisisana ngoba kuma consultations la esiwayenza besiwayenzela ukuthi sizwisise ukuthi iprovince lelupane or abantu abahlala elupane or emarch north province kuyini abafuna icommission ikukhanyele
ngeviki ephelileyo umhlangano we-NPRC umiswe ngendlela efanayo kobulawayo libandla lemthwakazi republic party ibandla leli likhonona ngokuthi kungani icommission le yabunjwa ngamalunga angenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abasemhlubulweni wasemandebeleni ngaphandle kwelilodwa okuveza ukuthi ayihlelwanga kuhle njalo akuhlonitshwa abantu bemathebele Land. Nimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile masuku.